Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Semphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
I-heatwave izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abaningi when it comes to ukutshisa khonoku kuba-expose emikhuhlaneni eminingi, njengokuthi omunye akwanisa ukusephuma umula, abanye nje general umzimba uba weak, but uyoswela amandla. Njengami let's say for example mina ngisebenze ebakery, it will be hot in the first place, ama-temperature asebakery wona aphezulu, so ngivela-ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kucalisa-ke ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukutshisa lokhu i-heatwave leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo, njalo nge-problem yesilawo yamanzi, khathesi abulala manzi. So abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi angahluphi kuze kungagcini sisifenkela ngabantwana kahle esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokutshisa okukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yona le endlileyo ngenxa yokutshisa. Ubesithi angadla iloba iporridge ikumbe irayisi uyakhe akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alefikela lesawudo. Bengizitshela ukuthi bazangipha amaphilisi kodwa bathi yikutshisa. Loba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu, lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Themba ukuthi izwile lizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolin Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha imikhuhlane sebenethemba lokuthi izulu mhlawumbe lizakuna lo nyaka.
Ukutshisa kuyasi-affecta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amathumbu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasi-affecta thina abantu abadala ngendaba yokuthi iloku iinyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yena leyo kutshisa. Nxa kungatshisanga kakhulu kuyabe kungelazi, and kathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kutshisa. So kuyasi-affecta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala, okuhle kwaqondana lodubo lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka. Amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola neleMalawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamatshumi amathathu namahlanu kusiya kwangamatshumi edlula amane, i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.